lamadoda omabili bangqilana kwesikhathi ukuthi omunye akhohlwa kulomunye omunye semdala kulomunye omunye kanjani kuyikuzama ukuzuza abantu abalandeli okwakhathezi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani yikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo
siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxo mpikiswano ye debate ezaba khona kuyonale inyanga mhla ka 27 njalo lokho kubekwa imithetho emitsha sizabona izindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomuntu
ye i debate izakwenza kube kuhle kakhulu mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono i debate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama debate adlulayo kokungisiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye sakhuluma omunye sengenela omunye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokho ukuthi angenele omunye sakhuluma kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuza kwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo angithi uBiden ukhanye ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump so laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi lokho anakwenziwanga lokho akwenziwanga lokho akwenziwanga kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okho ebenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulomunye ngubani lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili ongaba ngukhulu ongcono nguphi nxa kuyikuthi kubhala angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho